zimwe nawo ini ndini tanono kawande ndili mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.
So kuizika tisenda baku VOA ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 lwezi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abanye njalo abane abangamachumi amane batholakala belegcikwane leCoronavirus kuleli dolobho. Unobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa itshefu usethe khwatshu.
Sizokuswelakala ukuthi ngase kusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enqesedla ipoyizeni kumbe sekube njani.
Kambe ukuqilibezela ngeminyaka yokuzalwa okwenziwa ngabadlali beqembu lama-under 17 elenguqu kuthiya elakusasa lalomdlalo limingaphi?
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa leyivelilele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane weCOVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo ngamandla lapho okubhubhe abanye njalo abane izolo kwathi abangamachumi amane batholakala belegcikwane leCoronavirus kuleli dolobho. Lanxa ababanjwe leligcikwane selokhu laqala ekuqaleni komnyaka, bebe baningi eHarare kobulawayo yikho njalo okulabantu abagulayo bebulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 abaningi. Kobulawayo kulabantu abangamakhulu amabili lechumi elilesikhombisa 236 abagulayo belele ezibhedlela ngalomkhuhlane, kuthi eHarare kulabaphansi kwekhulu elilodwa 84 abagulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi indawo ezibhahe igciwane leCoronavirus kobulawayo zibalisa amalokishi athi Nkulumane, Magwegwe West lejele leKami. Bala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa uyagula ngoba wafakelwa itshefu usethe khwatshu. UMatemadanda ubikwa ubevuvuka ubuso lomzimba njalo ekhupha ngeviki edluleyo waze wasiwa esibhedlela. Ibandla lezanu PF lethule umbiko ngeviki edluleyo lisithi uMatemadanda uyagula. Kodwa izolo uMatemadanda ubonakale ebhodabhoda edolobheni leHarare elenye inkokheli yebandla lezanu PF ebalisa umgcini sihlalo eHarare umnumzana Godwills Masimirembwa bekhulumisana labantu emgwaqweni weHarare. Udaba lokufakelwa itshefu ebandleni lezanu PF lukhanya soluyinhlalayenza. Abanye abake bakhala ngokufakelwa itshefu babalisa umongameli Emerson Mnangagwa owathi wafakelwa itshefu ku-ice cream eGwanda ngomnyaka ka-2017. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sana Gandhi unanzelele ukuthi uba uMatemadanda umsebenzi wakhe omkhulu kakhulu lwana ukuba uneswa komza. Njalo khona phana kwasuka omunye umuntu laye khona phana esikhundleni zenzana akusoze kuswelakale ukuthi ngase kusiba lezinto ezinjengokuthi uMatemadanda ogulile abantu sicabangele ukuthi mhlawumbe enqesedla ipoyizeni kumbe sekube njani. Konke izinto ezinjengazenezana asoze siswele ukuthi sicabangele okunjalo. Ngokunjalo even nalaphana kuqala nje uyakubali uyabalisa ukuthi umongameli bake bamgangela lakho kuyatholakala Gandhi ayisokuzala uPF kuphela le ma-church abantu bayafakela namapoyizeni. le ngaphe mapabandle lachiyenile emsebenzini emakampanini ngezikhundla uyazifela gandi isikhundla ungasi ukuthi kumbe kuzana uPF kuphela uyazifela isikhundla noma ungathi uyazifela isikhundla noma kuzana uPF uyazifela isikhundla noma ungathi khangela labantu ukuthi balwisana njani khangela abantu beMDC ukuthi balwisana njani bebanga ezikhundla so konke konoko kuba kuyimisebenzi kaSathane ekhona phakathi kwabantu imisebenzi kaSathane vele ayiswelakali abantu benjalo uMatemathanda ezezomsebenzi wakhe abanye bamfisele kubi ukumesha gomzawe kodwa ke hayi kungasenani usindile uMatemathanda uyaphila hayi kayidlanga ipoison usephilile ubegula nje uMatemathanda kodwa kucabangela kwabantu bese becabangela besethuka ukuthi mhlawumbe enxa uMatemathanda sebemgangele ngoba bakhona abamzondayo even emhlanganeni bakhona abamzondayo bemzonda nje bemzondelize kodwa uMatemathanda ezenzela kusomsebenzi wakhe
lona ibandla lezana uPF siyasizwe kuthiwa lingani ezomdeni alizivezi egcekeni kodwa ke kathesi siyabona ungani sokuphuma kuyavela egcekeni
hayi ukuthi abantu labo kanti bayathanda nje ukuthi bakhangele bahlolise bathumela lokho abakukhuluma imfihlo akula ndawo okungalanto oyikhulunywayo khona ingane ama-church abo awumagaya uzozwa ukuthi hey ubani bayenze so hey ubani bayenze so even ama-church anala khona hey uzothi ubani uripile ubani uyenze hayi akuswelakali ukukhuluma kanti kungayisiki ukuthi kumbe akula mfihlo akuba izinto zonke sezibekwe egcikeni lezinto eziyimfihlo ngabantu labantu abathiphisa ndaba labantu athela izindaba azifuna ukuthi nje zihlale zibone ukuthi kukanye kulo mlilo obhebhayo kulo ntuthu ethunqayo ethangweni lwezanu PF yebo phela akula muzi ongathunqa intuthu ihlanganiso yonke noma imizi yonke ilama problem ilo nhlupho zayo kodwa lathi sile nhlupho zethu kodwa sile ndlela yethu ukuzimanage inhlupho zethu njengomhlangano wezanu PF
khona kubandla lezanu PF kungakukhona yini ukudonselana kumbe ukukhona kwesikubonayo kunga kulokubambana yini bandleni
yeye nyaphinda njalo njengoba usidinga ukuthi kulokudonselana kulani kanti kanti ngithi mina izalu PF inhlanganiso ezombusazwe ihlanganiso ezombusazwe ihlanganiso njalo kathe iparty eyiyo elohulumende obusayo izalu PF ayengeke iswele ishupho ezikhona enkuhlanganiso zonke ayisozisele inhlupho ezingaba sihlangana labantu bonke ekuhambeni yebo phela wabula muzi ongathunqa intuthu iyo izalu PF layo angeke kubalekele khona ukuthi kuyabe kulezi izinto mhlawumbe eziyazithe akuswelakali khona lokhu kwabusukele emuva noma ngapi la ngapi inhlanganiso zonke ziba lalapha lalapha abantu abangaweleli khona kodwa kuyaqhutsheka abantu bayaqhubeka ngomsebenzi behambe besiya phambili
umnumzana Belief Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekwabulawayo
yebo 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 mthokozo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumimitheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe sikhangela njalo okwenzakalayo ezikolo ngalesi sikhathi iningi labafundi belungiselela ukubhala imihloliso abanye ababalisi belokhu beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi bekhala ngeholo elincane abalitholayo kanye lokumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Iqembu labasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasikhombisa 17 abemdlalo wenguqu elixotshwe kumidlalo yenkezo ye-Confederation of Southern African Football Association Youth Championship. Belikhangelelwe ukufika elizweni izolo livela kwele South Africa. Iqembu leli laxotshwa emidlalweni le ngoba kulabadlali abatholakala beleminyaka edlula elithumi lasikhombisa i-17. Baxotshwa kunye labadlali bamazwe athi Botswana, Comoros Islands leSwatini labo okuthiwa babezama ukucilibezela. Kodwa babanjwa ngomtshina osetshenziswa ukubona ukuthi umuntu useleminyaka edlula elithumi lasikhombisa na. Iqembu lesizwe landise ukuthola abadlali balo kubona laba abasakhulayo. Kodwa ukucilibezela ukuthiwa kwakufuna ukwenziwa sokuthiye abanye besithi iqembu lakusasa elomdlalo wenguqu lizakuba sengozini yokuthola abadlali abakhaliphileyo. Sixoxe lolandela umdlalo wenguqu uPeter Moyo othi lesi sehlakalo siyayangisa ilizwe.
Mina lapha ngisola ihlanganiso especially izifa. Izifa le ivelilele. Sihlala sihluphana ngabo abantu laba, sahluphana lo minister wangkhona samtshela ukuthi kona alike likhiphe abantu laba bathi kuthiwa kona hayi FIFA yazo bayasibhana. Ngathi ngaze sibhanwe kungcono singabhanwa 2-3 years siyabe sifaka umuzi endaweni yawo. Kathe sikhangela ubone, it's embarrassing ukuthi kona abantu bayahamba nomuntu over age besiyabanjwa yikafu kona ngale emazweni. Akulunganga lokho, izifa is to blame. Akula into abayitshela yona ngale weBotswana uhlobo kahle bafaya uCEO wakhona. Ngapha siyayekela abantu besenza into ezamadlangu.
Manje kwenziweni ukwenzela ukuthi udaba lolu lungaphindakali futhi, ngoba siyabona ukuthi ngomnyaka ka-2016 kwake kwaba lo daba olufanayo, amanda 17 baze baxotshwa inguqu yayekela ukudlalwa sebexotshiwe. Manje ubona ngani kwenziweni ukuthi kwenqatshelwe lokho?
Mina engubonayo lapha, nxa izisa ikhetha ama-coach okuthi basukumise umdlalo especially beqalisela kubafana phansi lapha, kabakhethe abantu abangela corruption. Kathesi kulomfana wehwange lapha omanda 17 awamchiyayo, umfana omncane odlala ibhora elinathisa amanzi osokuhlupha kathesi ukuthi kona abafana laba bonaba amakoji laba balama academy abo, so bayakhetha ngesikruku befuna ukuthi kona kona bezathengisa amaplayers. So angiwasoli ngoba baphiwe ithuba elokwezi i-corruption, baphiwe izifa. Mina ngisola yona izifa yiyo inhloko eyomdlalo wenguqu la. So yibo engibasolayo. Lokukhetha amakoti kwabo akuqondakali ukuthi vele bayenzani. Ngamake sisilidwa yimafia. So abantu laba bekuvuze baphume emdlalweni.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani elakusasa elenguqu lingahamba njani njengoba abantu babe bekhangelele kubona abasakhulayo ukuthi yibo abazaba bedlala inguqu kwelizayo, kodwa sibone sebexotshwa ngokungayithembeki bebanjwa bezama ukucilibezela?
Akula lapho esiyakhona, as long as labantu abanjengayona lizifa kamambo leyi iwolile, akula zazifa la. Akula lapho esiyakhona ikudlala, akula into esiyenzayo elizweni lapho ngaphandle ikitshwe, fuze ithanyelwe siqalise kutsha sibili sifake abantu abebhora, abantu abakwazi ibhora, nothi amatsotsi abefuna ukuyadinga imali kuzifa. Asifuni umuntu oyadinga imali thina, sifuna umuntu ozaphakamisa umdlalo. Umdlalo uyafa sikhanyele. So lapha ngithi uminista yena ngokwakhe kazame ukuthanyela izifa leyi. Kungcono sibhanwe like I said lapha, kungcono sibhanwe 3 years silungisise umuzi, ngoba kathesi yingxabangxoza akulalutho. Izifa le ibolile akulabantu.
Umnimzana Peter Moyo ngolandela inguqu ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Phephandaba leNewsday lithi kulamatitshala ukuthiwa ayethuselwa ukuthi aye emsebenzini ngabenhlanganiso ethiwa Zimbabwe Parents Union. Leli phephandaba lithi umkhokheli walenhlanganiso, umnumzana Martin Mazibisa, wethusela inkokheli zamatitshala ezithi azifuni ukwemukela isilinganiso seholo esingamakhulu amane lanye ekhulwini i-41 okwathiwa yiso esizaphiwa ababalisi. Iphephandaba le-Chronicle lithi ikolitshi le-NUST lizaphathisa ukudingisisa ukuthi amathambo ababulawa igugurawundi ngawabo bani kusetshenziswa ulwazi lwalezi nsuku olwe-DNA. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Estudio 7 sanibonani, Estudio 7 sanibona. Abe ngicela ukuphawula laphana kuChamisa laphana ukuthi kanti laphana uChamisa befuna ukwenzani, ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba efuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye e-MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president, yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena usebona ukuthi angeke akhona ukuya phezulu ekubeni yi-president, that is why wavula iqembu. Nanti iqembu lakhona selimehlula, selimahlula uJamisa. Athi nasihamba nomakhuphe ndoda, sikukhangele.
Balalela bahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nangusibanda ngisalwa khonapha eMangwe kathesi ngilaphe eJoburg. Bakithi ngibala ukudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni opposition. Siyananzelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo khonalapho njengabokhalipani Phukeni, labodeni Moyo, labothokozani Kuphe. Vele yiwo kusongani ngumsebenzi abawukhangeleyo. Ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi Thokozani Lomonzora komithi ngama ZANU PF Stooges yizinto zeZANU lezo avele abasoze abasibe abantu ukuthi akumbe yi-political party yizisebenzi zeZANU. Izinjongo yazo ikudivide, ukuphambanisa i-genuine opposition eyi-MTC alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesi sikhathi sisuke siqine ekuyehlukaniseni ngemihlobo. Uthola abanye besithi kulamaNdebele, kulamaShona, kuleyiphathi zamaShona, kule zamaNdebele. Singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse iZANU PF esikhundleni, ngoba sifanana nabantu abashiye inyamazana abasayiqotha singakayibambi. Sibeqalisa ukuthi nanzathatha umlenze, nanzathatha lokhu ingakabanjwa. Ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono, umlenze, inyamazana ingakabanjwa. Vele injongo yakho ufuna ukuthi inyamazana le ingabanjwa. Azinanzeleleni iZANU PF yela amapholisi amahle, ayikhona ukuthi amashona wonke amapholisi amahle, ayikhona ukuthi singathi amaNdebele amaNdebele kumbe njani, amashona kumbe njani. Amapholisi ezanu yiwo asehlukanisayo. Sikhiphele iZANU esikhundleni konke lokho kuyinto okotabrazi vele kwabuya lezanu ngesikhathi bebulala uTongugara. Yizo isikhathi beqala ukuthi baqinise iloku ze-tribalism, isebenzisa i-tribalist card, isebenzisa ithi i-divide and rule iZANU. Kumele sikunanzelele lokho. Engingakutsho nje ukuthi uThokozani Kuphe labanye bakhe kuground bakhohlwe shemu vela ngithi besirombe bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa, kodwa abantu abasapota ngengqondo kuground abasoze bathole lutho, bazahlala nje behawula, abasoze futhi bazuze abantu abangaka, abasoze bayithole yona isithi eyodwa loba ngaphi, bazaze bezifela nje beyizitudi zezami abashiyane lathi thina abantu be-MTC.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, basho lonke linelisakaza lingazijiye emuva, lizikhipha njengoba zinjalo. Mina ngubhandamoyo komnyama esigabeni kwendolwani, esigabeni sikandolwani lomasendi lomphini Plumtree kulilima West. Mina ngithi osopolitiki bakithi bayenza into embi kakhulu kulamazwe amathathu, iZimbabwe, South Africa, Botswana. Abantu laba ama-government ethu ahlanyela into engalunganga, i-tribalism, ukubandlululana. IZimbabwe yabandlulula, yayenza ukuthi abantwana bebandlululane ngegugurawundi. Namanje umntwana mayesizwa okhuluma isiShona lokhuluma isiNdebe abakhangelani kahle. I-South Africa ngibuye ngithi izonophobia, izonophobia ihlanyela into engalunganga, i-tribalism.
xenophobia ihlanyele into engalunganga ebantwaneni besintu sithi kulobuntu akuseko kukhangelana kahle elizweni leSouth Africa singabantu abamnyama iBotswana iBotswana ayitshengiseli
linjani basakazi bakaStudio 7 lonke elenza umsebenzi omuhle siyalibonga lokhu sifaka lapha amamessage kodwa sihlala sizwa lokhu ekukhuluma abantu why umuntu oyi-one akhulume ka-chat ngelinye ilanga sazisimqambe ngebizo kumbe uyabe isihlobo lani hayi no sifakani abantu abathiyeneyo singahlali sizwa abantu umuntu oyi-one kaneyiningi kuyabe kusenza ngani iStudio 7 yavulelwa yena kanti hayi into le ngekaZulu okhamekileyo njengathi singumthwakazi sifuna ukugijima sibambe kakhulu ukuthi siqondise izigwegwe ezenziwa yiZanu PF labantu bayo labalandeli bayo badlala ngenye into ongafanelanga badlale ngayo ethanda ukusinyanyisa kakhulu yona leyo ukuthi kuthiwa uyagejwa amathambo egugula wonto amathambo akuthiwe ye izinduna ziyakhokhela umthwakazi akudliwa mali yegazi akudliwa mali yengozi babulala abantu baquma abantu abanye umama barejwa bezithole kwabulawane kathesi bakhuluma ngabantu abangalamabhethi umuntu ongalamabhethi uyabe ngumuntu ongazange afundi uzobakhomposetha ngani mna ngakho into okufanele ukuthi akhulume ngayo yikuthi alungise izinto ngendlela asikwazi ukuvuma kathesi yena ephezulu kokudiliza uthi yena uyalungisa ngabe ediliza izinduna zakithi uzenzani ezifake entweni yakhe uKhayisa wayemxotshelani wayemxotshelani ubuduna bukaKhayisa wayebuthintelani ethinta izinduna zakithi ezobukhosi akwaziyo ukuthi zimela iqiniso ebesethatha yena segenisa isizano sakhe leso izano lakhe lelo alenza kudala asozano yizano yokubulala abantu ukubusa kuyabehlula le esonini kugcwele isathanezi badla igazi labantu manje badla igazi elirongi lamandebele kalidliwa baza kufa lokufa ngoba kathesi isi 40 years besibusa ngochu kathesi uNkulunkulu uzathumela uMoses njalo lamazwi kafike kumdladla umkheso lingelimqondo ukuthi kame athi nko emele isizwe sakhe afike kubulelani inkosi yamaNdebele ukuthi kabame bathi nko bengakhithwa esibayeni ngokugwala beqine ngoba kathesi sokufanele sife lokufa sifela iqiniso bengabamba amathambo abantu besindebeleni bazawabamba bawasengathi induna eyenza njalo ihlibe kwazi ukuthi kayisela bantu siyazizwa nje izinduna ziyakhuluma zithi ye lokho kwakhulunywa ngesikhathi sikankomo kwathini 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 sizazitshela ukuthi wena useyo nduna usela bantu asifuni abantu besijonene entweni zethu ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 eke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika ugatsha olubona ngokuqutshwa kwenhlelo zikahulumende kwele Melika olwe GSA soluze lwapha imvumo owakhethwa ukuba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden ukuthi aqalise imicimbi yokuthatha intambo kumongameli Donald Trump. Lolu gatsha yilo njalo olupha imali umkhankaso oyabe ulindele ukungena esikhundleni ukuthi uqalise ukubumba uhulumende. Yena umongameli Trump eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe iziphathamandla zogatsha lwe-GSA bese zithwaliswe nzima ngabebandla lama-Democrats okubangele ukuthi laye avume ukuthi baphiwe ixesha. Kodwa waphanga wathi elokhu esazi ukuthi uzaphumelela emzameni yokugenqula impumela yokhetho. umnumzana Biden yena usevele wakhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe ezivalisa abesifazane abambalwa abazakhokhela ingatsha ezingakaze zikhokhelwe ngabesifazane solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selisidla ubhedu. Umongameli Trump esengohlala ezidlalela igolufu engasakhanyi ukuthi wenzani. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu othi icebo lokuvala ilizwe leMelika njalo likhanya lingayisilo elithenjwe ngumnumzana Biden.
Mina uBiden ngokumzwa wami ngendlela engamzwa ngayo wathi yena ukuvala ilizwe uzavala nxa kule mbangela etsho ukuthi ilizwe kalivalwe nxa umkhuhlane usube mkhulu kakhulu ukuthi akusela ndlela yokuthi ungadediswa ngawo. Umuntu wasuke wathatha indaba watshela abantu ukuthi uBiden uzavala ilizwe. UTrump nguye ekhampeyini etshela amasapoti akhe ukuthi uBiden uzavala ilizwe. Kodwa mina uBiden ukuthi engimuzwe sitsho ngowakho umlomo ukuthi ngingathatha mina umbuso ngizavala ilizwe. Wathi uzathatha amanyathela achiyeneyo. Kodwa nxa kungafika isizathu sokuthi aze avale ilizwe, nxa kulesizathu uzavala. But kazangatsho ekhampeyina wathi qiniso qiniso mina vele ngingathathi ilizwe ngiyahle ngivale. Lezo kwakuyipolitics ekhampeyini ngoba umuntu owayekhampeyina uTrump wayesehambe tshela abantu ukuthi uBiden lingamvoteli ukuthi uzavala uzavala and ngiphinde amazwi akhe wathi is going to shut our country down. UBiden waphinde waziphendulela yena ngokho umlomo wathi kuTrump angizange ngithi ukuthi ngizavala ilizwe. So lowo ngamanga ukuthi umunye engizomunye sitho omunye inxa yezama ukuthi ngivoti uzakhulisa ukuthi uzibane uthe ngingazumbi ngakukhutha mina ukuthi uBiden uzavala ilizwe but angizange ngimuzwe. Ngamuzwa esithi nxa kungaba khona ukuthi sekufanele ukuthi ilizwe livalwe ngizavala. So ukuthi ukuthi uzaqala ahlolisise umumo njengokutsho kwakhe.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke ama-mask sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu.
Mina ngibona nganokukhweza igcikwane e-America and okulikhwezele walezinsuku ezedlulileyo bekungamarali. Bayatsho abantu ukuthi endaweni ezinjenge-Wisconsin lase Michigan la kuwo Philadelphia lapho uTrump abe-campaigna khona kakhulu-khulu ehlanganisa abantu yikho lapho igcikwane elikhule khona konke kubu-Ohio lezi zindawo lapho ade kusiba lama-rally khona. Eyinye into ekhulisa igcikwane e-America ukuthi abantu bazibona ngani bona balama-rights abo. Omunye angaze agqoke imask, omunye thena akagqoke imask. Yikho khonokho kukhweza igciwane. Khonokho ukuthi kulabantu bakaTrump abangama-Trump abathi bona kabagqoki imask, yibo abantu abaphambanisayo. Labanye abantu abahamba emtchadweni ikakhulu eNew Zealand lapho izolo ngibone omunye untombazana lomkakhe abasanda kuchata abantu babenxusa abantu bathe bebanxusile ephathini abantu bababona sebejayiva bengasagqokanga la mamask. Kuthiwa phakathi komtchado nalowo kade kukhona abangu-40 batheste positive sebelomkhuhlane. Ukuhlangana ezinye indawo mina ngiyasonta ngiyathanda ukuhlanganela labanye abantu but lokhu kwavalwayo lapha kwathiwa ama-church anzangihambe i-church ayisikho ukuthi ngiyesaba but ngiyesabela omunye umuntu oseceleni kwami ongaba uthi nxa engawuthatha umkhuhlane angaze akasile ngenxa uthe ngxenye ngumbule i-asthma kumbule ethukela kumbulani. Abantu okukhweza umkhuhlane yikuthi abantu phani angazi ukuthi ngingakufaka ngesintu ngithi kuyini ukuba selfish. Abantu e-America they are selfish. They think about themselves kuphela. Ukuthi mina nxa ngakawugula umkhuhlane kumbe nxa ngimutsha ngingasomuntu omdala bayahamba ezitolo bala ukugqoka amamaski bangene ezindaweni lasemisebenzini bala ukugqoka amamaski. Yikho okukhweza umkhuhlane.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Seattle e-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka uhlasela abantu bakobulawayo lapho okubhubhe abane njalo abane izolo. Unobhala ubona ngokuxutshwa kwenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda obethiwa wafakelwa ithefu wagula usethe khwatshu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.